siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeWomen of Zimbabwe Arise ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Siza kuzwa imbono etshiyeneyo evela kubasekeli bebandla le-MDCT kanye labebandla le-ZANU-PF ngokutshengisela okwenzakala elizweni. Kweziphathelane labatsha, silomnumzana Fidelis Chima wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Wange Residents Association wasixoxela ngokwenzakala kulindawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise, iWOZA, ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba amapholisa engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Isiphathamandla salinhlanganiso, uNkosazana Magodo Ngamahlangu, uqala ngokusichasisela ngokuqakatheka kokutshengisela obekusenzakala kunsokwana ezedluleyo, iningi lisola isimo somnotho welizwe lokunye okunenginengi.
Ya, imizamo yona nxa kuleduko ekhaya elizweni kumele abantu bazame imizamo yonke ngendlela zokuthi itshengisela ze ngokuthula. Ngoba singakhangela vele nxa sikhangela sokho singathi ngama-strategies e-non-violence. Singaba le 98 methods. So i-stay away ngeyinye ezindlela kumbe i-shutdown ngenye ezindlela elingayisebenzisa njengesizwe kutshengisela ukukhona onako nde ungafuthisekweni. Ziningi izindlela esingazitshengisela ngazo. Ngiyathemba nje abantu abayaziyo iWOZA iyatshengisela kakhulu ngokungena emgwaqweni batshengisele. Asiko kutshengisela kulezi ndawo ezingalilanda nokuphuthana nalathi.
Kambe imizamo le iyanceda ukuthi uhulumende uyalalela yini nxa abantu besenza konke lokho?
Lokhu kube nokutshengisela lokhu le-shutdown amapholisa masidrayive emgwaqweni bakhethi amapholisa ama-traffic police car wakho. Ngangokuthi singathi kusebenzile. Abanye ngizobe ngikhuluma ngokuthi khona ama-bank, i-POG banika $50, kodwa lokhu kube lokutshengisela sibenika ama-$200. So umehluko okhona uhulumende wethulile. Engathanda ukugcizelela kumaZimbabweans ukuthi khona bengavumi ukusebenza udlakela, ngoba nxa kungavunyelwa bengathi kusebenza udlakela, kugcina udlakela sokuyiyo oluhamba phambili. Indingeko zabantu okuhlupha abantu ungasazwakali sekukhona kuthiwa abantu amapholisa atshaya abantu ababatshayeleni abantu bebesenzani bekhalanza ngani asazwakali. So asizameni bathandekayo ukuthi khona ma njengozulu ezimbabwe sitshengisela sitshengisele ngokuthula phambi udaba lwethu nalethi ukuthi simanyane ukuthi silwele ezokuhlala-ke esingathi nama-fundamental basic needs ukuthi sindlise sithole uhambisa abantu abathi ezikole sithole ukungahluki nje uthathelwa imali yimba kumbe ngamapholisa ngoba siyakunanza ukuthi uhulumende kala mali usefuna ukudinga imali kithi thina esivele singalayo efuna ukuthi sibe ngabayanga sokuthi amapholisa fayinjani lo amapholisa thathelani lo zima athathelani lo asiwale kimi khona kanani ingayi kuliqhinga indlela ebuya ngokuthula. Asizameni ukuthi singatshaya amapholisa, asizameni ukuthi nxa amapholisa etshaya abanye sibona tshaya abanye bethu singabantu abazama ukuthi la uthi sincedise abanye bethu ngenxa yokuthi bengatshaya ngokuthi kumapichazi sisethi sifonele sifole sisetshengisela i-Human Rights Commission sidayo kobulawa ngezigaba ngezigaba lapho esikhona nxa kudethula sifole semapholiseni sisani ngakhompeni kodwa singawatshaya amapholisa.
Lo ngunkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeWOZA sixoxelaye ekwabulawayo. Silokhu sikudaba lunye, ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Effort Nkomo uthi lanxa abantu belelungelo lokutshengisela, abanye balenjongo yokubhidliza.
Wena uma isikhangele isisekelo sombuso welizwe, siyavumela ukuthi nxa ulensolo ungatshengisela kodwa utshengisele peacefully. Iqiniso ikuthi umumo wenotho yelizwe ngawumuhle ukuswelakala kwezimali kwenza umuntu engaphatheki nxa ekwazi ukuthi ngisebenzile ekupheleni kwenyanga ngithole ngelanga engilazi. Uhlupho oluba khona nxa kulokutshengisela omunye umuntu uyabe lenjongo yakhe enhle kube labanye abayingenelayo bayihijacke igcine ingaseyiyo wena ekade ukukhathaza ofuna ukutshengisela ngendlela yakho. So yibo lapho okungenela khona kungase peaceful sebengena bethatha izinto abantu kuyabe sokungenele ukuganga phakathi. Kodwa into yokuqala zama indlela yokukhulumisana njengoba abaphethe izisebenzi besiba nomhlangano labaphethe ingatsha zabo zama-ministries zabo ngezomsebenzi bangakhulumisana nxa sebehlulekile kulilungelo labo ukuthi bavumelane ukuthi ha sesikhulumisene kuyehlula.
Ungathi ibandla lezanu PF selehlulekile yini ukubusa kumbe ubona ingani lizalungisa?
Hayi, imizamo ikhona abantu bengahlanganisa amakhanda kungalunga. Akulanto ehlula umuntu ukuyilungisa. Kungafika ukuthi umuntu sesehluleka uyasephelelwe ukucabanga kodwa ezilongisa acabanga uyayilungisa into leyo.
Kodwa iningi lithi akuzange kube lobubelo lokho ilizwe lathatha uzibuse lokho kusiya kusiba kubi ngamandla.
Hayi, kuvele koku kuba njalo ikakhulu ungathatha umbuso nge-liberation obathatheleyo abasoze bafa babathaba bazazama zonke izinto throw spanners into the works. Kanti lanxa kathi lo mbono omuhle ugcine ungasabonakali bese besithi hayi njengalaba abantwana abakwa-Israyeli bayesesithi hayi bekungcono le lapho kade sikhona kuza lokho esesikubona. Kanti-ke bengahlanganisa amakhanda abantu lalo ophetheyo avume ukucetshiswa ngabanye abantu akulanto ehlulayo emhlabeni.
Lo ngumnumzana Efort Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, sixoxelaye ekwabulawayo. Kodwa ukansila iSaw Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane uthi akuncedi ukutshaya inja kufihlwa umphini ngoba kusobala ukuthi ibandla lezanu PF yilo eselehlulekile.
Hayi, laba bantu bekwenza bakhangele amalungelo abo bafanele bakwenze khona lokho bathengise okungaphakathi kwabo. Kulungile sibili ukuthi bakwenza besenza ngaleyo ndlela ngoba hayi sonke sithwele nzima ngokwenzakalayo.
Bese sizwa njalo uhulumende fesithi abantu laba bazidingela nje imali evela emazweni aphetsheya besenza inhlelo zabo lezi.
Hatshi, lapho bevala ngebhethi labo bevele bezifakela amaphutha abo. Amaphutha akhona lapho kibo exactly amaphutha akhona lapho. Lokhu abakukhulumayo hhayi ukucaca ngomunwe.
Abantu bebetshengisela yini emaphandleni?
Ye, emaphandleni abantu lanxa betshengisela kakukhanyi ngoba kunamuntu obabonayo labahlasela izindaba ngabakho. Kodwa-ke bekukhanya ukuthi a-a kakumanga kuhle ngezikole lapha hhayi akuzange kuyofundwa kuhle abantu abazange bahambi noma behambile abazikanga bafunda. Nawa amatitsha abesesaba ukuthi angabonakala phile sekuleyo nto sekafaka icala.
Lo ngukansela iSaw Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Abosendo lwesikhalanga kwelebhilithani bathi bazahlangana edolobheni leNottingham kulelo lizwe mhlaka 30 kuyona le inyanga emkhosini wokuthakazelela amasiko abo. Omunye wabaqoqe umbuthano lo umnumzana Difa Dube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umuntu wonke wemukelekile kulumbuthano kungakhathalekile ukuthi ungumhlobo bani.
Kusho ukuthi kuzabe kuhlangene abantu abantu bosendo lwasesikhalangeni bonke nje kusuka from eKhezi kuze kuyefika koDubude yonke lena indawo yobukalanga. Sizama ukuthi sisondezele abantwana ikakhulukazi abazalelwa lapho kulelizwe abangaziyo lokuthi i-custom yethu thina abantu besikhalangeni injani, lokuthi sidlala midlalo bani njalo lokuthi sidla ukudla okunjani. Sizoba sibukisa ngalelo langa sikhumbuza njalo labantwana sibakhumbuze lokuthi sivela ngapi singoba thina abantu besikhalangeni. Sithengisa njalo leminye imhlobo ngoba ayisiko ukuthi kuza kungabantu basesikhalangeni kuphela abamenyiweyo. Kodwa labanye abantu abavela kwezinye indawo bazaba bekhona, ikakhulu bakhona abanye abavela ku-Ethiopia, bakhona abanye abavela e-India, bakhona abanye abavela kwezinye indawo inhlangothi eziningi ezehlukeneyo, bazabuya bezogada khonapho bezokholisa ilanga lathi.
Ukuyabe kudliwa kunathwa kujatshulwa lapha kugidwa amagabazi abe khona la.
Ye babe khona sibili amagabazi esilamajaha ahlabela ingoma zakithi ezasesikhalangeni ingoma zesintu bese kusiba khona abanye njalo abahlabela irumba abakhona khona apha England. Bakhona abanye abahlabela njalo ababased endaweni ezifana labo Germany labo bazoba bekhona bebuyile kulo mbuthano. Bakhona abanye abayenza amabhizinisi thize, abanye bayenza ukupheka, abanye bayenza ukuthunga, abanye bayenza izinto eziningi ezijiyeneyo. Labanye abasebenza mhlawumbe asithi amaloya lani abanye abalama radio station bazoba buya bezobukisa. So siyabamema nje konke abantu sithi sondelani sizojabula lani uleli langa eliqakathekile elihle kakhulu leli esilimemileyo elizoba likhona eNottingham mhlaka 30.
Lo umnumzana Tifa Dube omunye wabaqoqe umkhosi wabosendo lwesikhalanga ozaqhutshelwa eNottingham eBhilithani mhlaka 30 ekupheleni kwayona le inyanga. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngisewange njalo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima. Siphatha udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, imisebenzi lokunye okuhluphayo. Mnumzana Chima, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungameli labalaleli.
Akutsho ngodubo lwamanzi.
Umumo wakhona unzima. Indawo ezinjenge number 2 kuthiwa yimadumabisa, indawo ethiwa yimakhwikha inumber 3, for the past 4 days bekungela manzi and abantu they've resorted ukukha amanzi endaweni which are not protected.
Isizathu uthi kuyini umasipala nxa likhulumisana la?
I-problem eyohange ngeyokuthi indaba yamanzi eyinye iranwa yizinwa especially abahlala endaweni e-under i-local board then eyinye iranwa yi-colliery laba abahlala ezindlini eze-colliery. I-problem ekhona ngeyokuthi leyi indawo e-colliery amanzi kasaphumi and abantu abaningi basebenzisa ama-public toilets. So nxa kungela manzi you can imagine ukuthi ama-public toilets abe njani.
Abakha lapho kungavikelwa ngakhona indawo enjani lapho abathola khona lawa manzi?
Amanzi lawa avela emayini, basebenzisa emayini. So amanzi lawa ayabegeleza, abantu bahamba khona ngale ukuyokukha amanzi ukuthi begeze okuyenza okunye, bewasebenzisa okunye.
Yikuphi okunye okuhluphayo khona ngapho eWange ikakhulu sikhangela impilo yabontanga? Kuyini okulihluphayo kunye?
Ama-companies amaningi sesebenza ama-2 months in, ama-workers basebenza 2 months in, 2 months out, abanye bayenza 2 weeks in, 2 weeks out. So what it means is that indaba yemali sihlupha eWange, abantu abaningi sebaresorta into charcoal. Wangena egangeni ukuyenza i-charcoal, enumber 2, enumber 3, esendrela, lesemakhaya. Wonke umuntu has resorted to that because akuphela mali eWange, amakhampani kasabhadali, i-colliery eyayithenjiwe, ipile more than 3 years ingabhadali ama-workers. So impilo eWange sinzima kakhulu.
Kula nhlelo abazenzayo abasakhulayo lapho elihlangana khona lani libona ukuthi lingenzani njengabontanga njengabantu?
EWange kuyahlupha. I-problem yokuthi akula zihlanganiso eziyenza ama-income generating projects ezigena ngakwanisa ukuncedisa ontanga. Enye i-problem yokuthi thina njengenhlanganiso iWange Residents Association sine-problem yokuthi amapholisa awafuni ukuthi si-operate singela memorandum of understanding and ukuthi sizuze i-memorandum of understanding from i-local board lakho kunzima because i-local board lehluphezayo babebona ngani ngaba le memorandum of understanding to start to question ezinye izinto abaziyenzayo.
Kuphoselo kugcina mnumzana.
Idaba lwamanzi njengenhlanganiso sithi iwangi colliery has failed ukumanage amanzi, layo izinwa futhi has failed ukumanage amanzi. Isifiso sethu ngesokuthi iwangi local board take over in terms of managing amanzi ewangi.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye emnumzana, siyabonga. Lobe kungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association. Besixoxa laye ekhona le eWange. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyabonga Ntungamile. Ngesizwe umculo wabafana be Men of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
Nkosi kanye nawe Nkosi
yami
hambe mani hambe mihla yo kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami
ndlela
mayiphele intando
yami
mangihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi
mangihambe
mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo yize kimi Nkosi
ngicebile
ngicebile ebakhulu nxa ukimi Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo yize kimi Nkosi
ngicebile
ngicebile ebakhulu nxa ukimi Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mangihambe mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
noma indlela
inohlupho noma inde Nkosi
noma iya
ekolkota ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
lilungile
jokwe lakho usimthwalo wakho ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi
kanye nawe.
Ukuzigqiba ezanamhlanje ke sikhangele ebesilazo sizwe imbono etshiyeneyo evela kubasekeli bebandla le-MDCT kanye lelezanu PF ngezehlakalo zokutshengisela ebezisenzakala elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.